Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 zibandlela 2024 for Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele.
Abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu eZimbabwe besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sikhanya ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa umnumzana Nelson Chamisa bathi akula nguquko eza kuba khona elizweni lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla leZANU-PF bathi abantu kumele bevuke bezenzele, hathi kumelela ukukhongozela okuvela kuhulumende. Bathi kunengi abangakwenza lonyaka okungabathuthukisa, kodwa abaphikisayo bathi akukhanye ukwenzakala elizweni. Sixoxele umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF ngomnyaka osanda kwedlula njalo lokumele abantu bekwenze lonyaka.
Singena ku 2024. Into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka wokuthi umuntu wonke avule amehlo, avule indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla. Ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asenzele lokudla lokwa uhulumende kakho ubana asenzele anything except ukuthi acreate iconducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhathe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengena le kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithanda lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe le mpumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF xoxalaye ekobulawayo. Ake sizwe umnumzana Promise Mkwananzi isikhulumele sebandla le-CCC ekhuluma ngodaba lolu. Ye, kukhanya ngazani ke sizaphenduka njalo sizwe ke uPromise Mkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu lokuthi eZimbabwe kuhamba njani ngo-2024. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu abaningi bathi khona balandela iStudio 7 nxa sitshake isikhathi sisenesi esokuthi kulezi ndaba. So imithina yethu imane yazimela yodwa lapha sizama ukuthi siyixukaxe sibone ukuthi kungahamba ngemfanelo. Ngibonazani ke hayi bakulungisa khonapha ke yomanjinela. Nawu-ke umnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo ke kuningi kubenelise ukukwenza njengemhlangano we-CCC kulomnyaka ophela namuhla umnyaka ka-2023. Sakwanisa ke ukuphumelela kukhetho lwenziwa ngo-August 2023. Sanqoba ke umnangagwa waze waqilibezela wa-announce ke ama-results angayisiwo. Kodwa kungasenani kuma-results nalawa wakha-announce-ayo. Sameka sure ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe ke i-constitution yelizwe enza kufunda yongakho ikubona manje ezama ukurecall ama MPs ethu ama councillors ethu ezama ukuthi athole ke 2/3 majority ona leyo ngebackdoor sibuye kuma council ema councilini sathatha kama councillor ngo 33 out of 34 njengebandla le triple C silama mayor lama deputy mayor lama chairperson ama committee kuwo wonke ama council ke lawa esiwakhuthaza kakhulu asebenze gadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene asincedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha ukondana lo councilor siyabakhuthaza kama councillors ethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze gadalala basebenze bese eqinisweni njalo ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayiconvince yaze yathi hayi eqinisweni ama elections eZimbabwe akho eqinisweni they are not free and fair kwakukhitshwa ke isadaki lezinye izinqumo ezijene ezazikhona eZimbabwe zihlola ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumela ukuthi hayi ukhetho leZimbabwe uzange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke ke sim recognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho ke sikhanya ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le transitional authority eza kwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u-2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC sixoxela eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Victor Matutu okunhlanganiso yezimu imbokodo.
Msakazi mina angiboni ukuthi kusezoba lotshintsho olukhulu kwezomnotho kwelaseZimbabwe. Mina njengesolani seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa okwamanje ngivakatshele eZimbabwe akubonisi ukuthi kuzoba khona ubungcono kwezomnotho njengoba ngikhangela okwamanje ngesimo esikhona eZimbabwe. 2024 sisalana zeZimbabwe kumele zibhekelele ukuthi isimo somnotho sizoqhubeka sinjalo ngendlela esingakhona. Mangibheka lapha ikakhulu kuphuke izinto eziningi intela yezindlu khuphukile loba nje ukuthenga ugesi kukhuphukile ngakho kunzima ukuthi ngithi sisezobona utshintsho kusiba ngcono kwezomnotho kuyabonakala nje ukuthi sisesekude lokuthi ezomnotho ziye zibe ngcono kodwa singabhekelela kakhulu ukuthi sokungenzeka ukuthi kube ngamandla okudlula lokho esikubonayo ongalesi sikhathi angiboni sibili ukuthi u-2024 uzaba lomehluko onganani.
Lo ngukhosazana Victor Matutu okunhlanganiso yezimu imbokodo. Umculi olodumo weZimbabwe uWinky D usewatshwatshe ingoma ethi Shaker ecothoza uhulumende wakweZimbabwe ngendlela obuzwa ngayo. Wethule ingoma le ecula eHarare. Abanye bathi ilako ukungadlalwa emsakazweni weZBC. Kulezinye njalo ingoma ezingadlalwayo emoyeni enyangkhona kuthiwa Eureka ecothoza ababusayo. I-Israel ithi izakhupha amanye amabutho ayo eGaza ukuze ayiqhuba izifundo njalo athole isikhathi sokuphumula ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukuqinisa impi leHamas. Impi le lithi ikhangelelwe ukulwiwa okwenyanga ezimbalwa. Kusikhathi esedluleyo i-Israel ibikhuthazwa ngele Melika ukuthi ivikele abantu abangahlomanga njalo yehlise ukuhlasela kwayo eGaza. Ibutho leHamas lamhla liphosele amabhomba e-Israel lisithi lizama ukuzivikela. Uhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Konapho kuzakwenza ekucineni kumele sithi bayihlala phansi yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngale century ukuthi kube le barbarism efana nayo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impi leyi iba ngani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumele alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa, ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwangantiwa kuyaba yi-one week sokupheli, kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona? Yikho kufuneka khonokho, akukho okunye. Ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena kodwa kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa kuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho, i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kathesi kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamas amapalestine abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ukusekela nabo lozweni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke wona lavele ukuthiwa ameli ukuthini kulabo-AU bona labo-SADC ku-useless okwizinto khona lokho. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisenzakala. Babe bethemba ukuthi hhayi vele siyazi ukuthi United Nations imeng-esayidini.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa? Ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona bami kusale Israel abakho neutral, ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ungunobhala jikelele we-Freedom Alliance. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi selisusa elinye ibutho eGaza ngesikhathi selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili kuleyo ndawo lidinga iHamas. Ele Ukraine libizana kabuhlungu lebutho leRussia lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Kwezempilakahle namhla sixoxa nosiqhamfundo elobhili Sibanda ngemkhuhlane eqhamuka ngesikhathi sezulu.
Ukukhathazeka kakhulu kulezi nsuku kuleli lizwe yikuthi sekulomkhuhlane wesihudo wekholera. Ngokugcwala kwamanzi incekezelane iyachitheka lalapho ongathi uqaphelisile kube kathi ungayitaphula emanzini. So kufanele ukuthi abantu babilise amanzi wonke abasebenzisayo ukwenzela ukuthi bevikele lo umkhuhlane okhona lo wesihudo osekuthiwa usubambe ama-provinces wonke elizwe.
Singathi kumele kumele bekudumeza amanzi even aphuma empompini.
Laphuma empompini angakhudunyezwa ngoba kakwazi ukuthi angabiliswa nxa engasetshenziswa, nxa kungaqondakali ukuthi avele ngaphi, ngoba lasemadamu lapha avela khona lapha kungabe kule problem. Kodwa ikaningi amanzi nxa esefakwe empompini abe selungiswe ngama-chemicals athiyeneyo lathiyeneyo, but amanzi wona lawo manye amaningi kufanele umuntu awabilise.
Okunye kuyini ngesikhathi sezulu baba esibathi?
Isikhathi sezulu kulaphe sijafe uvama ukuba lo mkhuhlane we malaria njalo i malaria yabhaha esikhathi sezulu ngoba ekuchiseni kuyabe kungena amanzi amaningi phansi. So into enye efanele ukuthi abantu ngani babe nqabela kuzoba laba abasemaplazini iproblem ihlupho esingahlangana labo emaplazini ikungasebenzisi kuhle ama-chemicals zona lawo obulala utshani kumbe ubulala izibungu ukuthi abantu begeze izandla ngemfanelo ukwenzela ukuthi bengathathi ama-chemicals zana bawaginye ngempambaniso.
Nxa sikhangela sibili umkhuhlane woqhuqho lowo umuntu ubona ngani ukuthi sela
ikakhulu ukutshaywa likhanda kuvame ukuthi umuntu abe azi ubuhlungu ekolo ngapha la luqhuqho lokuginqa uyabe eqhuqha iginqa eqhuqha iginqa etshaywa likhanda yikho okungaba sekubiza ukuthi ngabe imalaria sekufanele ukuthi umuntu agijime masinyana ayebona amanesi ekliniki kumbe ama-village health worker ama-village health worker alakho ukubanceda
nxa umuntu ekhatshana ke le klinika kumbe isibhedlela akukho okunye angakudada angakunada
hayi kakukho engikwaziyo malaria ibulawa yimithi yemalaria njalo isivame ukuba khona kuma-village health worker ahlala ku-village noma ekhatshana kwelokhu ekhatshana kweklinika.
So ake sizokuthiwa ke kulabanye abantu bangabona umuntu sebulala ikhanda kumbe ginqa bahle bemfuthe kambe kuyasebenza khonokho
hayi angikwazi lokho kakusebenzi kumalaria kuyasebenza kwezinye izinto engazaziyo kodwa kumalaria akusebenzi okusebenza ngamaphilisi lakaswazi
ye nxa sukhangeleke kodwa imalaria ungayiphuzela uyawusuphuze okwesikhathi esinganani uzigcine bulala umuntu
iyangena emzimbeni ngendlela ezijiyeneyo evame ukuba le ngozi yokubulala umuntu yile eyabe ingene yashaya ingqondo ekhanda okuthiwa yi-cerebral malaria kayila sikhathi eside 7 days iyabe ingabe isigulise umuntu kakhulu ukuthi abe selele phansi kodwa ubuningi babantu abagaabaguleli kufa abale malaria yi-celebral yonto etshaya ingqondo yibo abangalobalo mkhuhlane onjalo
ye akuxwayiseke uzulu ukuthi ayenzeni ngawuzibona seqhuqha ezibona zetshaya likanda okuqala okumele akwenze kwini
okokuqala ifanele akwazi ukungayeqhuqha kuyalahleka amanzi uyagina ukuginga lokhuyana ukhipha amanzi emzimbeni so fanele engezelela amanzi anathayo okwesibili kufanele echekwe ukuthi imalaria yini kumbe kasiyo malaria ukuchekwa lokhu kwenziwe emakliniki ukuzazuza amaphilisi ngokuphangisa amaklinika angabe khatshana kodwa kulabalaba kuthiwa ngama-village health worker bavame ukube belawo amaphilisi nxa kuyikuthi basesigabeni esile malaria yibo angaqala kibo nje ukuthi babancede.
Lo ngusikhuthi mfundo elofisi banda obekhuluma le studio 7 eseHarare. Namhla sikhokha lo Roland Dube ojove intshelelezane esuka eMidrand kwele South Africa njalo waqhubekela phambili waya ePlumtree.
Ngasuka ke eBulawayo mhla ka 25 ngo-7 ekuseni ngisiya ePlumtree. Hambo lwami lwaluhle kakhulu, ngahamba kuhle kakhulu, ngangigijima ngasuka ngo-7, ngo-10 ngangifika ePlumtree Town. Yikho ke ePlumtree Town ngafika ngaphumula kancane. Abanye impela sebangihlangabeza kuhle kakhulu ePlumtree Town, ababekwazi ukuthi khona ngabuya bangijabulela kakhulu. Ngithema ngisuka lapho ke sengihamba, ngihamba ngo-Thekwane Road ngisiya eMakumbi. So it's unfortunate ngale phambili kula Thari Baskill lami. Laselingasahambi laselichelela kuzindawo leke lengumise nxa ukuthi izicathulo zami zabe zinamathele ebhasikileni. So yikho ke ngathi ngifika ecouncil ngabamba imoda ngagibela imoda ngathola ilift hayi ngishiya ezitolo zakotokwana abanye bazizathi kumakhekhe. Yikho ke ngathi ngifika khona ngayamukelwa ngomunye undoda engamfunda laye wangithukela embona khona apho engibiza ngegama. Wajabula kakhulu wathi ngizwile ukuthi khona kuthiwa ubuye egoli le-campaign elithi say no to drugs. Wathi yazi ngijabule kakhulu ngoba ngizwe la ma-teacher yethu ayesifundisa ekhuluma ngakho ethi khona uyenze into ezibukwayo into akazenziwe ngomunye umuntu lokuthi uphakamise indawo yakithi. So bangijabulela kakhulu bashuta nami isithombe khona lapho. So it's unfortunate ngasasebenzisa emfoni ngase ngisebenzise yabo. And then athi mangisuka lapho ngingagada ke sengisuka kutokwana ngisiye emakumbi ngathi ngifika emakumbi ekhaya ezitolo zakithi khonaphana kwakumhla ka-25 bathi bengibona nje ngiqhamuka bazi baqhamuka begijima kwenye indlela eyisimanga bengihlangabeza. Bagijima kakhulu, bajabula kakhulu, banginikeza nje lezinye izipho ezithile. Bathi khona kodwa imali kabanayo, so basethi ngcono sikunikeza amadrinki nabomavanila. Banginikeza mpela, ngahlala phansi ngaphumula, ngadla kwabakuhle, bajabula kakhulu. Nakhona futhi bashuthe izithombe.
Yes, ngathi ufisa ukutshela ni abantu Dube.
So ngiyabonga kakhulu. We say no to drugs. Amazidakamizwa phansi, izidakamizwa zifunda ukuthi izidakamizwa. Ngiyabonga kakhulu, uhambo lwami lobaluhle kakhulu. Kuyimanje ngithe ngisuka khona futhi ekhaya, ngibavalelisa, bajabule kakhulu, bathi khona sicela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uphinde futhi, sifisa ukukubona usiye kudeni. Ngathi ngisiyadlula khona futhi ezitolo zakumakhekhe sengibuya, ngathola kula bo-DJ 20 laphana, bafika bakhuluma lami, bathi kanti ngowawo usuke eGoli ngebhasikeli. Ngathi bajabula kakhulu, nakhona futhi sashuta izithombe, bengishuta ngefoni yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nami sengumuntu lami ongathi uyaziwa nje kancane impitshana. Ngibonga kakhulu kubaba uNdlovu lasebazalini abangikhulisayo. Ngiyabonga kakhulu.
URoland Dube ngothakazelela intshelelezane okwamanje okobulawayo. Sokwisikhathi sabalaleli.
Ngithakaza omuhle sanibona, mthakaza omuhle gama emuvijinia Ndlovu esigabeni sasegwanda emathetheni. Ngibulisa abantwana bakamamami Prisensi Ndlovu, Calvin Ndlovu, Presedis Ndlovu, Priscilla Ndlovu, Voseni Ndlovu, bonke abantu babamathini. Happy New Year ngo-2024, ningene kahle. Ngithi sanibona nibasakazi ninjani khona ngapho Studio 7. Ngithi hayibo, sicela ukuthi ke ishamisa nomnami ngakho basiphathe kahle. Mina ngokuhlala ngiseGoli, icela basiphathe kahle inotho sibe nayo ekhaya. Kungabi nokulwa kwama-parties, kungathi bangayenza i-government yabo ibambane, sikwazi ukuthola umsebenzi sibuye ekhaya. Ngivalelise ngokugcina ngithi ngibulise u-anti wami uNathoko Ndlovu no-anti Teresa Budusipho Maseko. Ngibe nomnyaka omuhle hle 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 hle, ngithanda thandi nonke.
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi nonke odifa nabanye engingabaziyo ukubaqamba ngamagama, kodwa ngiyalifisela unyaka omusha lonke baStudio 7 basakazi nabalaleli beStudio 7. Ngithi Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year kuyo wonke umuntu. Simbonga uJehova onguyena othe ukusiphilisa waze kwafika lo nyaka. Kungasikhona ukuhlakanipha kodwa kungumusa wakhe nothando lwakhe kithi. Ngilithanda lonke maStudio 7, ngilifisela unyaka omusha omuhle, konke esikudingayo ezimpilweni zethu. Angathi ngalo nyaka esingena namhlanje u-2024 kungafezeka konke esikufisa ezimpilweni zethu, kanye nako kuStudio 7. Angathi izinhlelo zethu zingahamba ngendlela esifisa ngakhona singabalandeli beStudio 7. Siyabonga maStudio 7, asithandaneni sonke, singabi nokuxokozela kodwa sibe nokubambana sisiya phambili. Ngiyabonga maStudio 7, ngilibingelela lonke ngonyaka omusha, ngilifisela unyaka omusha omuhle onokukhanya, kudede ubumnyama kuvele ukukhanya kithi sonke. Onibingelelayo, onifisela umnyaka omusha engu-Forgiveness Mahlangu eseBenside, ngokwekhefu inkosi inibusise, inkosi inisingathe, inivikele kuyo yonke imimoya emibi. Ngiyabonga.
Lami ngiyabingelela, ngiyalwingelela kuStudio 7. Ngibingelela abasakazi labalaleli beStudio 7. NginguLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Thina nje inkinga yethu unyaka lo 2014 usiqalela nzima singabantu baseDlakapiya la eyangapho, ngalo eCholocho, ngalo mfana ababethisiwe ongawukuthi namanje lokhu sisalindile kungazwakali lutho. Njalo sifisela u-2024 muhle kubo bonke size sikamthwakazi, sisifisele impumelelo kukho konke abantu abakufisayo okuhle. 2014 esiphathele ubuhle.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7, lathi silifisela
umnyaka omutsha omuhle olenjabulo nako kunye silethulele khona namhlanje ngosuku lokuqala lomnyaka 2024.
Salbonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endithulileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle ishow ngobulawayo lapha eBulawayo Theatre. Hayi ngikubonile kuhle kakhulu, engikubonile kuhle kakhulu, abantu babuyile ubunengi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu liphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, kujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhulumula kobulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe ebantwini bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo, u-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Lengakhohlwa lokuthi ku laptop namhla sixoxa ngomnyaka omutsha 2024. Kuluge Jays Marabini majaha odwa one time sithi danko lati khona ngapha Studio 7 sithi umlimi abe lawe khona ngapho. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo abakubandla leZanu-PF Party. Kumele abantu besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuthi bazithuthukise, kodwa abakubandla leCitizens Scholarship for Change bathi akula nguquko eza kuba khona kwele Zimbabwe lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje ngoluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Okay, Sidube, lilale.